VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali ngali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 zibandlela 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkingi. Inkingi sekuthini njonge lizwe sisela manga manga ukuthi yisa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. 1:30 iDeltians business okusho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kabathengisela mahara.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto ezilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali le eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba uholo labantu adilisedoleni le-America njengoba seliphumile kwakho edoleni le-America abayibhoni yikho lokho sokulobu nzima khona akulantu behlanganayo kukade.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo, ngakho-ke sebebambisana labodokotela asebele nyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethuswa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnede lotshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu Izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sesizogokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamusi Harare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzabanzima lapho engabalezithekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa eku-Eco Cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo 320 nge-Eco Cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze nginathi utshwala sokufuze ngiyehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le. Awukho fair, I mean. Isalari yami ayikhwelanga. Lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Abantu abanathi utshwala akula mehluko oyabo khona ngoba vele bebevele ibhiyaye utshwala be-$1 bebekuthenga sibe sikuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lo dubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency yahlupha.
Umnumzana Tedios Maturu isakamuzi sebudiriro eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba
singakhela athi eZimbabwe ndoda iyusa la ngona leyahlupha ukutholakala balutshwana abahola ngeyusa okutsho ukuthi abantu laba sizathina sesibona izinto zikhwela unnecessarily osokulanjwa nxa utshwala lama-drinks sokuthengiswa ngama-US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama-US dollar
egcizelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ukuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isicharge ngama-US dollar osekusele ukuthi eConnect icharge ngama-US dollar amakampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osokulandela ngama-US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Dabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta siluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usola iDelta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkinga. Inkinga isekutheni njengo ngelizwe sizitela mangamanga. Ukuthi yusa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane 1:30 iDelta's business okutsho ukuthi ikayelela inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo khabathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli yeDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengela migoqo. Babuye bachasisa ukuthi nxa bengasathathanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo Chicken Inn aselentengo ezijeneyo ePort North ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odluleyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu ikugqila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RBZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edluleyo walewemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela lababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola leMelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Silokhu sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labodokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elo hlobo lwemali ebizwa ngokuthi ngama-RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF, othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto ulukhuni. Akusonto singayibalekela leyo. Into eqiniswe ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyo eyiyo uhlobo lwayo esilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola le-America. Ngoba umkhulu labantu kade lisedoleni le-America njengoba seliphumile kwase edoleni le-America abayibhondi yikho lapho sokulo bunzima khona. Akula nto ehlanganayo kade. Kodwa uhulumende welula izandla zonke ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe. Uvulile sile amasango yile qiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlile ukuthi kumele kukhulunyiswane. Kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sibili umumo okhona. lakho kumele kube abantu bekhangela umuma esiphakathi kwawo nobunzima esiphakathi kwabo bakuvume ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi zisebenzi kodwaengikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe ngabantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyalunga sikhangelele khona okodukisa ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesebenzi
kaye kodwa-ke kodwa kukhanya kusobala sibili lapha abagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukuba ethusela abakhala lo msebenzi ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force so bezobetshaya luvalwa ngakhonokho ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawule
uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lo kulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akulamuntu ongaboniyo tibisa ukuthi phakathi komumo onjani amadoda omthula inqube babhizi bayasebenza ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala ngiqinisile sibili ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa sibili kodwa ngilusiza ukuthi seeza ngena phakathi kobunye ubunzima obedlulabo noba ukuthi into zilunge umgwaqo esihamba ngawo usesezaba lamagwampa lamagudi sibili kodwa phambili ngale kuzalunga so kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisa izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi ngoba abanye ezepolitika sebengena sebethola ithuba lokuthi bangene ngento into bathumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyaholisa abantu ngama-USD kodwa bona ama-USD akhona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo lezi yindlela
nxa sikhangele babagawule khonapho okujoyo siyakuzwa sibili kodwa-ke nxa usubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kwelezimbabwe so-ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-USD njalo bathi i-politics kumbe zombusazwe azikho phakathi batsho njalo gawule
ye liqiniso lelelo ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko kodwa mina engikugcizelelayo tiki ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi le qiniso ukuthi omthuli bazabe sebephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona nezisebenzi zikahulumende kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kathi sokuthi ukuthi okunye kwakhona eziyizinto zakhona izikhalazo zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo kodwa-ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye ezikahulumente ezidinga incedwe ngakho ngoba yona imali ye-amerika le asinayo tii
olo-ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu p f bexoxa le-studio 7 ecingweni esetsholotsho
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethweni ndaba lamhlanje edolobheni le-Victoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zilempondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000. Zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho we-Parks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni. Umantshi Nkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lo mtshutshisi umnumzana Bheki Impilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba. Udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka-9 ngoZibandlela. Abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi phika leli cala. Impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika kwemnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba, kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBhinga.
Umnyaka omutha siwungenile badudubo ukuthi abantu abalakudla, abala mali, ezitolo ukudla kukhona kugcwele ezibili bhathi akudengeki. So abantu bayahawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Le nhlanyelo abazizuzanga, inhlanyelo lazo bazinikwa amasabhuku, nikwa laba abebandla elibusayo. Hayi imkhuhlane la abantu bayagula ezibhedlela kulaludo. Amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumba awuthe. Abantu nxayelo mumbu bethengiselana ngezihlobo. Nxa ungela sihlobo vele awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo.
Inhlelo sikhona sibile zezivande kathesi bahlanyele umumbu ngenxa yezulu because amanzi ayesehomile. Then abanye bayakha amakliniki njengakithi ngapha siyakliniki. Sizaphela vele sesakhindi amanesi. Uhulumende vele uzithulele asikwazi nokuthi kumbe silohulumende thina. Kangela njengalapha lapha engikhona eBhinga kuward 3. Siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhuwa. So nxa usiza ubuhlungu bona buyana omama betshona bekhona ngalo baba beselela abantwana. So beza ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo. Bazakele bodwa incediswa ngabe-SDA.
Uhlupho lwemali lona-ke?
Hhayi uhlupho lwemali kunzima. Bayahola laba bakhola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza amayusi akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Bafike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna amayusi angikhona. Bahambe nawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela lo. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams. Koze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awe ama-exams angikhona abantwana abazange babhadale ama-$4. Abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali bali kufaba ngiyanda ubuzi kamuchitonga. Ibhuku lili kuchita 80 cents. Amwe mabhuku ma-32 pages ali kuchita $1.50. Kuri kunotabala magrosa. Wa community ri kufaba. Isebo so mputu vede vana vechikolo takakofunda. Because takwe ma uniform mina mpeve dano. Ndira suma ma uniform. But material kuti ndijane lembo mendi. Ndi wode kublawai. Endi kuti uzge even uchange $12. Muzi ya luli jana kuri mari yakona. Takwe. Tukana valiku inka bed, food, no books. No what even ma teacher machoko takwe because vazgalita vali kubhadhara kuchikolo. So vere mbumi kuri kuti umina. Even tuchite ma meetings tuambule takwe nkutuya because vaba lisini EDF. So ndakati EDF manje kwaba problem.
Alo ke unkosikazi Fepi Dube obexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esesinampande eBhinga. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama New Year resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 001-202-465-0318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele VOA Ndebele kuFacebook. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamanisipala weThekwini kwele South Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria owebandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar owebandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lwe-Joint Operations Command kumbe i-JOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibona nganto ukuthi thabe njalo kuyabe kuyikuphosisa akusokwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zize vele kufuna kuthi ngabe izini amabandla aphikisana bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hhayi sesingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezamkhethe elibusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lo mlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi yizanu PF ungakabi yi-NDC ungakabi yinitsho kumbe eyisati ethize ukuqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo entweni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu ingathi yehlulekile yini izanu PF?
Well, okuyiqiniso ukuthi abantu bebekhayele ukuthi iZANU-PF, uhulumende weZANU-PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho ukuthi engathi mina lapha iZANU-PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ukuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezizaaffecta ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba idale kulokhu kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ungathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumente weZANU PF bekule ndlela yokuthi nxa kusizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum leno kuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenise uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le-labor. Iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngenza zingahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela angathi mngakhathi esiminyaka kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela kodwa siyakuphosa leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kulezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance khathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima, imisebenzi ayikho, abantu bayalamba. Kodwa phezu kwalokho, ihola abantu liphansi, intengo ziyakhwela. Kodwa phezu kwalokho, siyabona iZANU PF futhi ithatha ifaka i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya. Khona kwana kuvulala futhi umuntu naloo vele uthwele nzima.
Nanto-ke udaba, mnumzana Juma, uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona?
Ngiyamuza umfo wethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe kuqakathekile kubalulekile khonoku. Kodwa-ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuthi alaphansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye engumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uGabe ungani uyahlupha khonokho kodwa kathesi-ke ubaba umnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni yikobona uyamthola izini kuma-social media laba o-twitter o-facebook naloko okushiyetshiyeneyo ukuthi wena sikhulumeni sibonisane kodwa-ke udubo nje ukuthi wona abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathephisayo abangakhiyo kodwa yena-ke ngumuntu ofuthi ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi izamthefu yilo lodwa ibandla elizabona okupheleleyo njalo okufaneleyo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa, ikakhulu labo abathi ibandla leZANU-PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngathi kufanele balingqondo ukuthiwa yi-denial syndrome. Besikhuluma kanje uzizwa abantu bezuke besithi bona ibhondi ye-US dollar leyo kuyalingana kodwa kusegcekeni kakulingani ungakhala ama-prize ukhanye into ezenzakalayo ukhanye lama-exchange rate akuhambelane so iba leZANU-PF f lingaze lifika belivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho mbona ngathi izwe lizaba-right khathi esikhuluma nge-indigenous indigenization act uhulumende ukuthi tena Zimbabwe is-open for business kodwa ezengulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe akula muntu ole mali yakho ozakuyeza efama enezinjalo so yiyo zento okufanele zikhangele ukukhuliswane zisamapholisi zakho kodwa ngathi achutha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhuba bethi hayi bale ZANU-PF selehlulekile.
Alo-ke umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula zombusazo ubexoxa endawonye lo msekeli webandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imoli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLower Gweru. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kaGogo uManxube uDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zatshabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusitshisela umuzi phakathi kwekhaya endlini kakhulu Nhlane. So umfana uthe nawo yeli bedakiwe. So akuphumanga lutho endlini kushe konke aphuma i-basket kuphela. Hayi izigqoko zilobile zonke.
UDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya watshisa izindlu zonke zatshabalala.
Ukho ngifika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwane. Nangathi igodi likwane kwenze njani. Wathi anyalitshenga ukuthi ngizondile ngingatshayelela umntwana phansi lapha ngimbulalewedwa. Nangathi umntwana wakhona loya kumbulalewekwenze njani. Wabe mphakamisa umntwana lowa. Nxa emphakamisa umntwana lwana ngazithulula ngizangakhulumela wathi funa ukutshengisa ukuthi ngizondile wahle wasukuma wakhaba ipoto esekhabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wachitha amapholisa.
Okwamanje ugogo uManxube lemuli yakhe basele egcekeni
lalela khonapha
phandle egcekeni
sizilalela khonapho nxa kuyikuthi izulu likhona hayi ngiyalala ngale komamdawu ngale kodwa bakamathuli kuzukulu angimzondi ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejelasi ukuthi ngiyamzonda ngitinxa yomthetho ngangilungisela uyezelungile.
Umnumzana Benjamin Mpala ngukansila we-Ward 7 lapho okube lesi ndaba phendule khona.
Kukube le double strategy because umama wakhe ubhubhile ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngapha lakho umuzi ngapho suthile ungalaludo nokuyifethaleza lokhu wayekuholile uthile lakho suthile phakathi umumbu okumncane ade lakho kuthile akulaludo totally. So we are appealing to anyone okhona lapha emhlabeni ozwa elo sizi.
Hayi, isikhathi iso singasavumi. Siyabonga Ezra Chisa Sibanda ngokusigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa nje ukusitinta njalo ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.